Sisazochwayisisa okwethu lwe ngumthetho wandaba we-High Court phezu kodaba lukakhambalami lebandla lethu le-MDC ku-recall yakhe esasiyenzile. Asikatholi incwadi ze-judgment leyo, khona sizazithola sibe sesibambana labezomthetho bethu abayibo bazasixwayisa ukuthi siluphathe njani lolu daba. Kodwa nje okumqoka abantu okumele bakunanzelele ukuthi uKhambalami ubelwisa ukuthi angaxotshwa ekhansilini, yikho lapho anqobe khona lokho okokuthi uzakuba ngu-deputy mayor, sokuzahambelana lezinqumo zedolobho lakoBulawayo ekufakeni abantu kuleso sikhundla, ngoba zananzelela ukuthi nxa wayesemisiwe umsebenzi i-vacancy yaba khona, isikhala saba khona sagcwaliswa kulandelwa izinqumo zekhansili.